Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngombolo mhlaka 29 ngobakazi 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Yeah, indaba ye United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukukondakta ama-election ngendlela ke e-free and fair ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma-by-election kusukela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukuthi ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela.
Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa lucetshezelwa ibandla elibusayo eleZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka oye-Agricultural Show uvulwe namhlanje esikolweni iHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukubana ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023. Ibandla leli lithi noma kulamanye amazwe anxuswayo ukuzokhangela lolu khetho, lesi sicelo sichiyene lokuvame ukwenzakala ekhethweni lwangemuva. Bathi bafuna ukubana United Nations ibuye izoqondisa lolu khetho hashi ukuzobukela ingabe ngumlamlankunzi lapho umumo wezombusazwe wodlakela uwonakala. I-CCC ithi lokhu kulakho kuvimba ibandla leZANU-PF ukuqilibezela lokwethusela uzulu abajayele ukukwenza ngesikhathi sokhetho. Ugayana Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-CCC ngalolu daba.
Yeah, indaba ye-United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukukondakta ama-election ngendlela ke e-free and fair ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma-by-election kusukisela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe. Kuyatshengisela ukubana kulo dubo mayelana ke le ndaba ye-conduct ye-ZEC sikhangela ismandate in terms of the constitution. So yinto esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa ukusincedisa kakhulu ukubana ke kungabi ke lama-elections a-disputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi ezibabhe kulo dubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu o-contestayo ke ebe ke lokusu tiseka okusobala kubana ama-election ayenzwe ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqhatheke kakhulu sizofika kwela namuhla. Kukalungisa indaba yama-reforms bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqothe ukubana eZimbabwe kungabi lo duko lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke la ma-elections ke angela kuvunyelwana lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana ubusa yabebusa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke abaku-political contestation. So sibona ngani kufanele kulungiswe indaba yama-reforms njalo kufanele ukuthi ke kube le engagement esayenza local and international le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna, labosobhuku, lama-youth, labesikolo kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungiswe kangelelane lokhetho ke luka-2023.
umnumzana Gift Usalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC ubexoxa ecingweni lapho le Studio 7 eseHarare. Ukayina kumete Saidi we Studio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma omunye wamalunga edalela Central Committee yebandla leZANU-PF othi inkinga ngebandla le-CCC ikuthi lihlezi lidinga amaqhinga okusola ukhetho noma ngaziphi indlela njalo vele liyaziwa ngokukhonona sikhathi sonke ikakhulu nxa linqotshiwe ukhetho.
Iqembu le-CCC liduba ngokufuna uhlala lingabakhalayo kuphela. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa waveza sobala waphumela egcekeni njalo bana ilizwe leZimbabwe livulekile njalo likhululekile sithi khona ngesiNgisi re-engagement and engagement. Ngakho lokhu kutshengisa ukubana akula muntu ovalelwa ukwenza ulutho lapha eZimbabwe. Kodwa abantu be-CCC bona bafuna ukuthi bayenze ngathiwa mhlawumbe iZANU-PF iyalile ukubana kube lama-observers abavela endaweni.
Singathi livumelana lakho yini ukuthi kubuye amalunga United Nations ukuthi bazohlolisisa ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Sibonile ama elections ka 2018 esenzakala. Umongameli enqusa abana bona wonke umuntu ofuna ukuba yi election observer uvunyelwe njalo umnyango uvuliwe ukuthi babuye bazenze into efana nayo nale. So uyagcina uzibuza ukubana kanti pho kuyabe kutheni kuhamba njani enqondweni zabo sibili ukubana behlale bengabafuna ukuthi bengabasolayo kuphela bengabasolayo kungenanto eyakhekayo. Asonto enjaleyo njalo asonto emangalisayo sivele thina sililunga le-United Nations. Ngakho-ke kuyino okuzama ukusenzela ukubona babalise ubana bebekhona bebone. Wabuya umama owayevela e-United Nations lapha waphuma le-report bayisola futhi ngoba wayekhulume izinto bona abangazifisiyo njalo abangazikhwabithiyo. So ugcine udinga usweli kanti vele bona kahle kahle abakufunayo kuyini ngoba cina ukuthi umama lwana yeka sokuthe kwatsha amaqada kwasala umso bokwathini. Kukanti-ke ungawukhangelisisa kungenxa nje ukubana bona into ekhulunyweyo abavumelani layo. So ngabantu vele abangafuni ukuvuma ngabantu labana bathi even i-election noma ingazi izosupervisewa ngumlimi ngokwakhe elungenzi bedlile kuphela bona bayakutshela ukuthi akula nto enjalo it was not free and fair kwathini kwathini.
Ibandla le-CCC lithi lona iZANU ikhanya kayifuni ukuthi kuguqulwe imithetho yokhetho ama-election reforms. Singazi-ke khonapho ukuthi ibandla le-ZANU lona liphendula lisithini.
Reforms abakhuluma ngawo ayenzakala kodwa phela into asuzenzakale overnight. Bona babekhona ku-GNU government laphana i-constitution yasiyenziwe kudala kanti wayi bona babehlule ukuthi kuhle kwenzeka into engingawani. So izinto zenzakala mbijana mbijana kuhamba step by step and at the end of the day yonke into izagcinisa njani isi-aligned i-constitution enja lama-electoral reforms labakhuluma ngayo.
Lo ke umnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee lebandla leZANU-PF limuze xoxa lapho lo gayena kumithi Saidi owe Studio 7 ngocingo. I-Studio 7 iphinde yaxhoma umabhalane omkhulu wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana othi yena akakudingeki ukubana kuze kubizwe i-United Nations ukuzoqondisa ukhetho ngoba eleZimbabwe kalikho empini okwamanje. Kunjalo nje abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela osolumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa lushutshuzelwa ngabebandla leZANU-PF. Kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change asanda kutshaywa ngabacatshangelwa ukubana ngabalandeli bebandla elibusayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kulamalunga ebandla le-CCC egogwe eWetsa lezinye indawo eZimbabwe abathi bashalwa ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe. Usiziba uthi udlakela lolu alulunganga. Umnumzana Tafatswa Mgwadi okubandla leZANU-PF uthi kuyaziwa ukuthi ngobani abathothozela udlakela.
Violence is not a topical issue in Zimbabwe anymore since the inception of the Second Republic. But we know that those who use the trump card of alleged violence in Zimbabwe do so for purposes of undermining fundamental national.
Siyakwazi konke okwenzakalayo njalo siyabona ukuthi abantu laba sebekwenzela lokhu isikhathi sonke. Bacabanga ukuthi nxa bekwenza kuyayenza ukuthi kungenele amanye amazwe. Kodwa konoku vele abatholi lutho ngakho. Sizabona phela abavotelwa ngabantu. Kumele abantu belandele khonokho ke okwethulwa kwabele emasonlanga kwa. Kuthi abantu kumele beziveze ebantwini, bazithengise ebantwini ukuze babe losekelo.
Ramananga keeps reminding us the best form of mobilization is to sell your manifesto to the people, your policies, your idea of the way forward.
Abanye abakubandla leZANU-PF kuyokuqela umnumzana Joseph Chuma wokuba yilunga ledale lePhalamende emele iphelandaba Mpophoma uthi udlakela alukhondanga. Lokhu kusekelwa umfundisi uZanu Sibanda okunhlanganiswa yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela ikakhulu ezigabeni lapho okuba khona lokhetho. Lokhu kusitshengisela ukuthi lumnyaka ozayo singaba lodubo olukhulu kakhulu ngoba kuyabe sokusiba lokhetho ilizwe lethu lonke.
Usibanda uthi unenge okungenziwa ngabantu beZimbabwe ukwenzela ukuvimba udlakela.
Into eqakathekileyo kathesi thina esikhangeleleyo ikuba labo abama-political parties sikwanise ukuhlalisana labo phansi sibatshengise ukuthi kulendlela engcono eyokukhankasa engenza ukuthi abantu bakhankase njengamaZimbabweans lo laloyo lombono wakho ehlukeneyo kodwa bengali kungabi lokulahlekelwa impilo. Lokhu bese sikwenza nxa sikhangelele esigabeni ngapha esemathebeleni kobulawa emakhokhoba okwenza ukuthi ama-political parties benze ama-peace march bebonke beyenze izifungo zokuthi bazakhankasa ngokuthula. Ngakho kuyadingakala ukuthi kufundiswe abantu abakhankasayo ukuthi nxa ungumZimbabweni ulelungelo lokucabanga ngendlela ehlukeneyo kodwa ungagcini usutshaywa kumbe usubulawela khonokho. Ngakho ke into esiyikhuthaza amaZimbabweni wonke ukuthi hayi bo asikhangeleni into eyokukhankasela ukhetho njengento edlulayo. Umuntu lo oseceleni kwakho ngumakhelwane wakho ozamele uphile laye impilo yakho yonke.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu uthi sokumele kungenele amanye amazwe ukuze kuvinjwe udlakela eZimbabwe.
Nxa ngabe iZANU-PF ilokhu ihlomula okhethweni olulodlakela olungakhululekanga izaqhubeka isenza khona lokho. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi umhlaba wonke jikelele iSADC, i-African Union labantu beZimbabwe badebe ilayini ebovu bathi bona asoze samukele umphumela wokhetho olungabanjwanga ngendlela efaneleyo ukhetho lulodlakela. Njalo kasoze siphelele khona lapho sizathatha amanyathelo ukuthi sisuse embusweni labo babe befuna ukuhlala ngodlakela. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi kuphele khona lokho esikubonayo ngokuba iZANU-PF ayilandlela yokuthi ngabuya izilungise yona ngokwayo. Ayikwazi ukuthi ihloniphe umthetho, ayikwazi ukuhlonipha iconstitution, ayikwazi ukuhlonipha indlela ukhetho lufanele lubanjwe ngayo kwavunyelwana umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke sekudingeka amanyathelo amanye aqinileyo avela kwabanye kunye labantu beZimbabwe ukuthi hayi, this time around kalihlala embusweni lingazama ukungena ngenkani.
Kukhangelelwe ukuba luzamemetheka ngamandla udlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP awagwetshelwa ukuhlala iminyaka phose emihlanu emithathu entolongweni ngenyanga kaNhlangula athi akangelele ukuphikisa isigwebo lesi kunsukwana ezilandelayo. Ngesikhathi edingisisa ukuthi ingabe iliqiniso impiko ethi basuswe ejele yeKami kobulawayo basiwa kuyiHarare. Amalunga la ayisiyagalombili abotshwe ngomnyaka odluleyo kobulawayo edinga umkhokheli webandla lawo umnumzana Mqondisi Moyo njalo etheswa icala elokubangela udlakela. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele eGqwetha elibamelayo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo.
I-appeal angithi sayifayela ngesikhathi okwakufanele siyifayele ngayo. Then kwasokufika-ke i-stage sokuthi sifayele okuthiwa ngama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagxila kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho i-appeal inkundla ezayizwa khona i-high court. So ama-heads of argument lawana sesawafayela sesilindeleke ukuthi isage lazo abathwitches bebeke awabo bephendula awethu ke siphiwa ilanga lokubana singene ekhothi for i-AP. Izizathu ngamafitshane singathi ke ubufakazi obabulethwe yi-state akithi sitsho ukuthi babo ngagcinanga ukubana inkundla i-Majestice Court ibafumane benecala. Amafitshane yiyo ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestice Court.
Ye, kule mbiko njalo ethi basiwe wemanye amajele eHarare leGwanda. Selikubonile lokhu njalo njani ngakho?
Yebo ye, lokhu sesikuzwile sibili ngamanye amalunga e-MRP. Kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuya kumele ukuthi si-verifye yezinto ezikurekhod ukuzithathe inyathelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verifya ukubana yikho yini na. Then ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokhu. So nxa sesikhangela ke ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abangcwabo ukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo, ama-prison authorities babe yenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Then-ke enye section elandelayo-ke ebesikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct. Ulelungelo lokuthi e-request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So nxa singawathola lawa ma-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawa are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe inyathela lokubana si-reviewe leyo i-conduct yona le e-administrative.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo igqwetha elimela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP esixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje emthethwandaba kamanje eHarare udlulisele phambili isicelo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Scala esokuthi akhululwe ngokuhlawula isibambiso esebail, ngakho uzakuzwa isinqumo sikamanje ngolwesibili. Mnumzana Sikhala ubotshwe elesinye isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa icala lokubangela udlakela. Umbukiso wezokulima walonyaka oweHarare Agricultural Show uvulwe namhlanje. Abaqoqa lombukiso abenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Society bathi kulabalimi abaningi kanye labamankampani alungisa okokulimisa okugoqela inhlanyelo, imvundiso, imitshina enjengamatalakitha, eyokuvunisa, eyokuhulula leminye, abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ababukisa lonyaka. Abe-ZAS bathi bakhangelele abantu abaningi abaze kwenelisa ukungena embukisweni walonyaka ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19. Ngaphandle kwamankampani lawa labalimi kuzaphinda kubukise abengatsha ezijeneyo zikahulumende, abamabhanga kanye labemfundo yaphezulu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umdlali weqembu lenguqu kwelemelika elilodumo eleWashington Commanders Football Club uBrian Robinson Jr. udutshule walinyazwa kusehlakalo sokufuna ukumthathela imota ngamasela akade ehlomeli ngembhobho esigodlweni seWashington DC ngensonto ebusuku. Abeqembu leWashington Commanders elidlalela esigabeni saphezulu seNational Football League NFL babika ukuba umdlali wabo akalimalanga kakhulu lanxa lokhe esesibhedlela. Amapholisa edolobheni eleHouston esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukuba kulondoda owaxotshwa kwesinye isakhiwo ayehlala khona ozonde walumathisa umlilo ukuze omakhelwane baphume bebalekela lowo mlilo yena ebacathamele ukuze abadubule. Wenelise ukubulala abantu abathathu kusehlakalo lesi sayizolo ngensonto andubana amapholisa emdubule laye wafa. Uhulumende waseAngola ukhokhelelo ukuphathisa umngcwabo owake waba ngumongameli walelo lizwe uJose Eduardo dos Santos owabusa lelo lizwe okwesikhathi eside. UDos Santos obhubhele kweleSpain ngenyanga edluleyo kaNtulikazi ngemva kokugula kwesikhathi eside eseleminyaka phose engamachumi athomine mbili 79 ungcwatshwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda. EleJapan lithi lizasebenzisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukuqinisa umnotho wawo ongamelana lobunzima obungawehlela. Inhloko kahulumende yalelo lizwe uFumio Kishida utshele umhlangano wokutshala imali lokusungula amabhizimusi owenzelwe kweleTunisia ngesonto lapho athembise ukuphathisa ngamabhiliyoni angamathumi amathathu amadola $30 billion yoncedo lokuphathisa inhlelo zokuthuthukiswa kwezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo bakwemali abazingcwethulo zolwazi lwemitshina yangalezi nsuku yethekhnoloji sebesungule uhlelo lokudweba amamephu esigodlweni salelo lizwe iBamako emizameni yokuthuthukisa impilo yezakhamizi zalelo dolobho. Ukuswelakala kwamamaps kubikwa kuyimbangela enkulu evimba ukuthuthuka ngesiqubu esikhangelelweyo kweBamako esilabahlali abedlula izigidi ezimbili 2 million.
Ingcwethi zezempilakahle zithi usizo lwakuqala lokuphathisa umuntu esehlelwe lihlupho kwezempilakahle ola first aid lusizo oluqakathekeka okumangalisayo okulakho ukuthuthukisa amathuba okusila komuntu ozithola esengozini ezijiyeneyo empilweni. Engekhoduzane lendawo ezinikeza uncedo lokwelatshwa ezilabongi labodokotela. Intethelo zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bavame ukulahlekelwa yimpilo engozini ezijenwe eZimbabwe ezigoqela emigwaqweni, emakhaya nasemsebenzini. Iningi labo befika kulesi simo ngoba bengatholanga usizo kusaselesikhathi lokuthi besile. Umnumzana Ambrose Sibindi obona ngohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi elizweni elifana leZimbabwe imfundiso yoncedo lwe-first aid kumele iqakathekiswe.
Phakathi uZulu izakhamizi ngokuningi zithole uqeqetshwa ukubana zibe lolwazi olupheleleyo ukubana zinelise ukubana ngama-first aiders. Sibona kungaba isikhathi esihle njalo icebo eliqathe kuleli lihle futhele ukuthi lincedise abantu ukuthi bangaze befike esimeni esibi besamele umongikazi kodokotela lama-ambulance.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abanabantwana abakhubazekileyo uthi ulwazi lwe-first aid luqakathekile emuntwini wonke emakhaya, emsebenzini, emacaweni lazo zonke indawo ezibuthana abantu.
Sihlala sikhuthazana ukuba sithole lolu lwazi siphathise abantwana ikakhulu abale epilepsy.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi bavela kude belwela ilungelo lokuvikela izisebenzi ukuba zivikeleke emsebenzini kungozi njalo lokuthola usizo lwakuqala olwe-first aid ngoba izisebenzi zilakho ukungena engozini zisebenza.
Zinengi ingozi esizibonayo ngokuthi ama-employers kabafaki ke ama-budget akhangelele lokuthi banganqabela njani ingozi emsebenzini. Sibona ngani ukugijinyiswa nje indaba ye-profit.
Uthi okubajabulisayo yikuba umthetho usubamba ngamandla abaqhatshi ukuba kunkampani inye ngayinye kumele kube lama committee, our first aid committees, aphanga atholise izisebenzi loluncedo lwakuqala kunye lokubavikela ekuwelweni izingozi ezijiyeneyo ngokubanikeza ulwazi.
Icommittee ekhangela ukuthi abantu bangaba lolwazi olungakanani kungozi ezingenzakala lapho abasebenza khona. Nxa kudingakala ukuthi abantu bephiwe i-training, izisebenzi ziyamukela ke ukufundiswa ngendaba ye-first aid. Njalo ukuthi nxa kuyikuthi umuntu useyehlelwe yingozi, ikuyini okwakuqala okufanele sikwenze.
Uqhubeka ethi bafisa ukubona izisebenzi zonke nje zifinyelela lolu lwazi ngoba lokho kungenzakala elizweni lonke kungavikela impilo yezisebenzi ngokuzayo. Umnumzana Silvester Mshayike omela izisebenzi zemigodini uthi abanengi abakumsebenzi wezokwemba elizweni sebezama sibili ukuqakathekisa imfundiso ye-first aid kuzisebenzi.
Amanye amamayini bayazama ukuthi bayenzile ukuzini i-first aid ibe yi-priority yabo. Lamanye ama-mines angena emncintisweni we-first aid oyenziwa ngama-mine.
Noma kunjalo lolu lwazi alukasabalali kangako emphakathini ikakhulu kuZulu ohleli kundawo ezikhatshana lendawo zokwelaphela eZimbabwe. Umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima wazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba uhulumende ufisa ukuba umuntu wonke abe lolwazi lwe-first aid ukuze uZulu avikeleke ngezikhathi zengozi ezingehlela ilizwe ezemvelo ezifana lezempophoma zamanzi, izulu eliza lesavunguzane zani ezama cyclone ezigcina ke zibulala abantu abanengi. Abezempila kahle bathi i-first aid iyenelisa ukuvikela imfa yabantu abangaba yisilinganiso sokungamathumi amane lanye ekhulwini, 41% abalahlekelwa ngemphefumulo okwamanje emhlubulweni wengezansi ke yenkangala yeSahara ezwekazi le-Afrika bengatholiswa uncedo lwesiphangiphangi bengakafinyeleli ezibhedlela okulabongi labongikazi. Ulwazi lwe-first aid lutholakala ngendlela engatoliyo njalo luphathisa kakhulu kunkinga ezifana lokuvuselela inhliziyo yabe isithule i-cardio resuscitation, ukuphathisa engozini yokuhitshwa, ukulimala nje umuntu acine ehopha aze aphelelwe ligazi emzimbeni, ukuphathisa oyabe ewele ingozi yokutshiswa ngumlilo, ugetsi, amanzi lokunye. Iphathisa njalo kusimo se-asthma, ama-heart attack, umuntu oyake nathe ijefu ngabomo loba enganezilele, ukulunywa yinyoka, ukulunywa zinyosi, lokunye okunenginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olukhanyaso lusabalala elizweni lonke ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Singilethe bani hlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba iUnited Nations ukuthi ibuye kweleZimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka ngesiqubu esikhulu kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa luchotshozelwa ngabebandla leZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka we-agricultural show uvulwe namhlanje esigodlweni iHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.